Sokuyisika defendaba ku VOA indebele. Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuMbimbitho 2023 ngokwesidube. Endabeni zethu namhlanje.
We have expanded our democratic process. Ubana ke sikwanisa ukuinclude ake abanye abantu abasikade ama stakeholders ezigabeni zonke ezijeneyo ukubana ke labo befaka umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ucouncilor or upresident.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo.
Yiyo iZANU-PF elayo i-democratic abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele abamuntu abazamthuma.
Ibandla leZANU-PF lalo lithi selidinga abazalimela kukhetho oluzakwenziwa lonyaka. Kwezamasiko sixoxa ngesithembu. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amabandla aza kuncintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe lonyaka aselungiselela ukukhetha abazawamela. Umnumzana Christopher Mutswangwa, isikhulumeli sebandla leZANU-PF, uthi idale lePolitibiro lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa lapho lizahlolisisa amagama abantu abafisa ukumela ibandla leli. Kuthi njalo ibandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lizadinga abazalimela emphakathini. Umnumzana Ostalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi lo mkhakhaso wabo uqhubekela phambili.
Ngiselela ukhetho luka 2023, yikho lisibona ke sihamba endaweni ezijeneyo, izolo besisemasingo, saya ke koBulawayo, njalo namhlanje seMidland Province. Ubana sikhulumisane ke la abantu abaqoqa umhlangano. Akuthi esibathi ke ngama-Change Champions abavela ke eMidlands Province yonke jikelele ukubana sibazise uhlelo lwethu lokubana ke kukhetho liyakwazi ukubana kufanele sibe lama-representative ewadini, sibe labasimelayo ku-constituency, abasimelayo kumongameli. So kathesi sichasisela abantu ukubana ke i-template lethu esilisebenzisayo ukukhetha abantu lizabekuhamba njani esilithi i-template consensus candidate selection process. Sizakhetha njani ke ukubana sibe labakhokheli ke abavela ke ebantwini. Le nto lesiyenza ithiyene lamanye ke ama-political party, ngoba amanye amabandla asebenzisa ke abantu ke abangama-members e-organization. Ithiya ke abanye abantu ama-stakeholders, ama-teacher, osobhuku, izinduna, abakhokheli bema-church abasendaweni yona le ukubana ke befake umbono wabo ukubana ababona angani engasimela thina njengebandla le-TCC. So okwamanje we have expanded our democratic process ukubana ke sikwanisa ukuinclude ake abanye abantu abasikade ngama stakeholders ezigabeni zonke ezijeneyo ukubana ke labo befake umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ucouncilor or upresident onguye ofunakala ke ngabantu. So yinhlelo esihamba layo ke ikathesi ke ukubana ke simeke sure ukubana amakandidate wonke esilawo avela ebantwini, hayi khona amakandidate afuna ayibukhokheli noma angangane labantu ke abakubukhokheli. This time sithatha ke abantu ke abavela ke ebantwini.
Umnumzana Swithani Chiroza okubandla le-CCC ophethe isikhundla sokwethulwa kwemibiko koBulawayo laye uthi badinga usekelo kuZulu.
Ye, this is the program yethu esiyibiza sithi 1+5 voters campaign program eyokuthi sikhuthaza wonke umuntu ukuthi umuntu lo muntu thathe abantu abahlanu, 5 people are register abantu, ancedisa abantu abayi 5 ukuregister ukuvota. Khona siyakwanisa ukuthi sinqobe iZANU-PF. iZANU-PF okakathesi yenza umsebenzi wokuthatha abantu emakhaya, isiregister abantu labo ku-ward 1 koBulawayo. Shuthi ithatha abantu abangahlali koBulawayo ibaregister koBulawayo, ukwenzela ukuthi labo bantu bavote koBulawayo. So okuyabe kuqakathekile ukuthi izakhamizi zakoBulawayo ziphume ngobuningi siyeregister ukuvota khona beyavikela ukuqilwa yiZANU PF.
Umnumzana Philip Gawule oncintisa kukhetho lwama-primary elections uthi kuqhubekela phambili kubandla leli ukudingwa kwabantu abazalimela kukhetho oluzayo.
Kakhulu sibili okuzwayo. Ngiyakhontesta sibili apecholotsho north. Ngikhona sibili sengisubmithile le CV yami konke sokuhambe kuhle. Kodwa kulokunye nje into ziyabe ziphuma nje ebulenjini. Abantu bekhuluma nje izinto ezingaqedakaliyo. Bethi hey uGawule udisqualifyiwe. Yeah, njani njani. Ah, ngamanga lawo. Ngamanga emhlola. Ya imisebenzi yezitha zami, imisebenzi yezitha abantu abafuna ukungivalela ukuthi ngingancintisi ngoba bese saba ngabantu abangafuna ukuncintiswa labo ukuthi abantu bengangena emncintiswaneni.
UGawule uthi ibandla lakhe lidinga abantu abakhutheleyo kwezombusazwe.
Idemokrasi yalethwa iZANU PF, yiyo iZANU PF elayo idemokrasi ethi abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abameli abamuntu abazamthuma ngokunjalo ngamafitshane mina ngithi mina lapha iparty iZANU PF iyabidinga umuntu sibisibili ofunwa ngabantu sibisibili endaweni naleyo lapho kudingakala khona lo ozabamela ibe sesinjani bese kuncedisa iparty ukuthi ibe lemtomelo lokufunakala lokuthandwa ngabantu ngokwenza okuqondile ukuthi bakhethe umuntu abantu bazikhethele umuntu abamfunayo hathi ukuthi abantu baphiwe umuntu angayimpozi njalo umuntu angazikimpozi ebantwini but uzathola abantu beziyimpoza bezama ukuthi bengafuni ukuthi bancintiswe ekhethweni olukhona yekela abantu bakhethe umuntu abamfunayo iparty ke iZANU PF yelakho khonokho ngiyancintisa ke Gibbs ngikhona emncintisaneni njalo ngisemkhankasweni kakhethwe okuzwayo esigabeni sami eCholocho ngapha esigabeni seMatabele eseCholocho North iconstituency iCholocho North ngokunjalo ke ngithi mina ngithathe leli thuba ngitsho njalo ukuthi kubalaleli ngithi mina hayi asiyeni phambili ngokusebenzela omhlangano maComrades.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT laye uthi sebeqalile ukukhetha abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Uhlelo lwethu lokukhetha abasimelayo eParliament la kuma council soluqalile i-organizing department yethu iyabhoda indawo zonkana ibeka ama-teams aza kwenza ama-primary elections lapho adingeka khona. Njengoba sazi ukuthi thina singabantu abakholelwa ekuxoxisaneni abantu baze bavumelane kumbe baze bavumelane ukuthi kabavumelane. Ziningi indawo lapho akuzaba la ma-candidates abantu sebevumelene ukuthi hayi uzibani banyana sibone ngathi nxa engasimela nguye olonyawo olungathathela phezulu umsebenzi. Kodwa nxa kuthe kwehlula lokho sizawayenza ama-primary elections. Iripoti esizavalayo kusasa ngolwesibili ku-standing committee yiyo ezasigayida kumbe ezasipha umkhombandlela ukuthi i-date yama-primary elections yona yona siyibeke nini. Kodwa hayi abantu bethu thina kuma-structures balomlomo yibo abatshoyo yibo abanqumayo yibo abalomnqamulajuqu wokuthi ngubani obamelayo. Asilo daba lukapresident, asilo daba lwe-standing committee, asilo daba lukabantu. I-national council iyabe nje izabhekisisa ukuthi lawo mabizo ngabantu abangamalunga ngokusemthethweni okubalisela ukuthi balamakhadi bale membership eme kuhle kanjalo kanjalo kanjalo. So simatasa njengebandla noma nje sisamisana lohulumende lozeki ukuthi ukhetho lolu abafuna ukulwenza bafuna ukulwenza ngesingili mbane esizachiya umuntu wonke ekhala esizachiya ilizwe leZimbabwe lingamanga kuhle.
ELeZimbabwe likhangelelwe ukuba lizaqhuba ukhetho olukhulu ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi lonyaka. Izakhamizi zesigabeni seDenge eCholocho zithi abantwana behluleka ukuya esikolo ngenxa yomango omude ukuya esikolo lokubuyela emakhaya. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Ruth Spanda.
Singabahlali besigaba sakodenge ku village 4 ku ward 19 ngaphansi kwenduna uGambu ngaphansi komlisa uNkunzi eCholocho. Esigabeni sakithi silohlupho okweminyaka leminyaka. Abantwana bethu baphoqelekile ukuhamba umango ongaba ngamakhilomitha angu-14 besiya esikolo bephinde bewuhambe lowo mango ukubuyela ekhaya okuyinto eyenza abantwana begcine bengasasithandi isikolo ngoba umntwana oleminyaka emihlanu ufika esikolo eselambile njalo esediniwe emva kokuhamba umango omude.
Lifisa ukuthi abantu balincede ngani khonapho mama?
Singabahlali beDenge Village savula iproject, savula lesikhwama. Sicela amadona ukuze sakhele abantwana isikolo esiseduze ngoba asenelisi. Abanye bethu abasebenzi. Besifisa ukuthi sithole uncedo. Noma ngabe ngokungakanani siyakubonga. Injongo yethu ikwakha iprimary school. Niyacela noma ngabe ungapi komhlaba, mangabe uzwa lomlayezo, siyacela singabahlali beDenge Village, sicela uncedo noma ngabe kuyimalini ingawenza umehluko ukuze sakhe iDenge Community Primary School. Ukuthola okunenye ungaxhumana lechairman weproject ubaba uJetro Chabangu kulezi number +27 63 042 5905. Lezami ngingu-treasure weproject igama nguRuth Spanda. Inamba +27 73 864 8261. Ezesikhwama sethu FNB 62 91 28 75 971.
Lo ke unkosikazi Ruth Spanda isakhamuzi seDenge sixoxe laye eseCholocho. Singangeni kusigaba esilandelayo siyosikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Donald Trump uthi kulakho okubotshwa ngolwesibili phezu kodaba lokuba ucatshangelwa ukuthi wahlawula umakhwapheni esebenzisa imali yokukhankasela ukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2020. Uthi uhulumende kamongameli Joseph Biden umthwalise nzima. UBiden labanye bakhe bathule zwi ngodaba lolu. Umnumzana Vladimir Putin umkhokheli wakwele Russia ubesedolobheni le-Mariupol kule Ukraine namuhla kulandela ukwethekelela kwakhe isabelo se-Crimean Peninsula asithuthuna ngomnyaka
ka-2014.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo nkosikazi Busisiwe Zinyemba. Sixoxa ngodaba lwesithembo, sijala ukuzwa ke abesilisa bekhuluma besincoma isithembo. Ibusisiwe kunjani ma?
Ngiyaphila baba, linjani lani?
Hayi siyaphila, wena uyasithakazelela isithembo kumbe ume njani wena ngesithembo la?
Hayi isithembo sibili singacatha singakhangela endulo. Kwakulinywa kulezifuyo umuzi umkhulu ungaka njalo abantwana babengayi ezikolo. Kathi sihambe nxa ubaba esehluleka ukubhadalela abantwana abathathu i-school fees. Nxa esezele abantwana abangu-15 baza kuya yithi esikolo baza kugqoka yini? Impilo isichiyede kakhulu, sikukhulu sikubone khona ukuthi impilo isichiyede. Isithembo hatshi asisefatani lakudala lapho abantwana bavuke bagijime bayele kube lani lani nalokho, kodwa kathesi sekunzima, sekulezikolo ukufunda, sekulokugqoka, zonke lezi zinto must take them into consideration.
So wena uthi hayi isithembo kathesi
hayi isithembo vele ngitsho sibili hayi kungathi sisehlulwa kuthiwa ngama-side chick, uthi ungavele uze uthi ubaba usele-side chick ugule sibili wathi pho selisendlini loki
vele kulanda njani nxa sifuna isithembo leso?
Hayi isithembo vele asikhulumeki, yaqalisa isithini
asikhulumeki
leso. Hayi
ubabe ngabuya amthethise efuna ukuthatha isithembo, uyamphendula usithini?
Amphendule vele angikhulumi ngakho isemthethi lapho akulanto exoxwayo lapho. akulanto exoxwayo.
Kungathi njalo phela uyabuya la.
Hayi, kusho ukuthi ke hayi sabe singazange senze amavows lana ukuthi simele sivubela ezintweni esizenzayo.
So wena ngokubona kwakho ukuthi vele isithembo no.
Hayi isithembo asiboni sinceda ngani. Asila nkomo esizelusayo, asilapha amakhulu, angesani kanti. Isithembo lesisuku nje ugovu wabo baba ukuthi khona azize engubaba nxa elomfazi ngapha nomfazi ngapha. Kodwa sila sikhuluma iqiniso aba okhulu ababelesithembo babeza luphali labo gogo ngenxa yani isithembo sezi ukuthi obaba bafe masinyane too many problems afanele azisolve abantwana abafazi and all those things. As a result i-life span yabo was very short yayingafanani labo baba balezi nsuku ngenxa yama-problems. Obaba ukuthatha isithembo ikukwehlisa iminyaka yakhe yokuphila emhlabeni ngoba ikhanda liyazwela ngoba ecabanga lapho umasibandi usethe kuya ngaleyo mankomo sethe abantwana bakazibani konke kholami lapha zizathi ke ngimfakele ukuthi uzana mina athandeni la kakhulu adle ngale adle ngapha asule hayi kusiba ngokunye
sengiba uzama ukungilasa kucina ukuphambana izinto
angishabona
hayi ivalayo ngamafutshane mama khona bosisho
yikho sithi hayi isithemba ke simenini asiphele vele hayi asilangcei
hayi siyakuzwa kakhulu ke ungadeka kusasa mama
kulungile
okay papa
yabona.
Namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lo nkosikazi Busisiwe Zinyemba ngodaba lesithembo. Sinethemba lokuthi sihlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Okwamanje
ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silonto kwambeni inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungame lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhona libe leviki enje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lokwethemba inkosi. Ngiyabala lapha kumahubo 27 iverse nga 1 ithi yona inkosi iyikukhanya kwami lokukhululwa kwami ngizakwesaba bani na. Inkosi iyinqaba yokuphila kwami ngizakwesaba bani na. Into eqakathekileyo esikristwini yikwethemba ubaba uNkulunkulu kuzo zonke izinto. UDavid uyakhuluma kumahubo sikulayo ukuqaliseni singabali umahubo 23 ukuthi inkosi ngumalusi wami. Ngakho kuyabe kumele ube ngumuntu oyethemba inkosi ukuthi yiyo ekukhokhelayo kuso sonke isikhathi. Siyakwazi ukuba lapha emhlabeni ziningi izinto ezingayenza ukuba ube nokwesaba. Ube nokwesaba ngenxa yokuthi kunezitha, ngenxa yokuthi kulezinto eziningi, imimo eyehlukeneyo engakwenza ukuthiye usungumuntu olokwesaba. Kodwa uDavid lapha uyasikhuthaza ukuba singesabi lutho ngenxa yokuthi inkosi iyisiphephelo sethu. Mina ngiyamkhuthazwe kakhulu ngenxa ngilalela ubufakazi babantu bekhuluma ngemimo ama-situations ayehlukeneyo lapha inkosi eyabahlenga khona. Ngiyakhumbula sibala ngoDaniel labafowabo bejikele lapho okulezilwane khona. Sibona inkosi ibaphephe ibasindisa. Siyasibone njalo indlela ezehlukeneyo uNkulunkulu asindisa khona abantu bakhe. Ungakucabanga ukuthi nxa wawuloNoa phakathi komkhumbi usizwe izulu phandle labantu bekhala besifa, nxa wawungathemba uNkulunkulu wawungagcina ucabanga ukuthi awu asoze emphumela phambili. Kodwa uNoa ilizwi leNkosi liyasitshela ukuba wethemba uNkulunkulu. Sicabanga u-Abraham loSera sebebakhulu kodwa bedinga ukuba bebe nendodana. Ilizwi lenkosi lithi bayithemba inkosi. Waze kwathi napho uSera esengumuntu omdala wathwalisizwa baba nomntwana ngenxa yokuthi abesabanga lutho kodwa bethemba uNkulunkulu. Ngakho-ke sihlobo zami, yamele ukuthi khathesi kumbe yiphi umumo ophakathi kwawo. Nxa ungaletha ukwethemba kwakho kuNkulunkulu, ukhulume njengalapho uDavid ekhuluma ukuba angisoze ngesabe ulutho ngenxa yokuthi ngithembe iNkosi.
Akuyiphethe mfundisi.
Sesiqhiba le ndaba, mfuna ucabange iziphi izinto ezikulethela ukuba wesabe, iziphi izinto ezikunqobayo. Nxa iNkosi iyingxenye yempilo yakho, kumele zonke lezo zinto uziphe yena uJesu, ukuba lapha ngihluleka, lapha ngibuthakathaka, lapha sokungehlulile wekele yena uJesu akungenele. Yikho okutshintsha ukuba sisuke ukuba ngabantu abayesabayo sibe ngabantu abalethemba njalo abathemba uNkulunkulu.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi useNisfanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo, sike sizwe ezabatsha. Ye uhlelo lwabatsha namhlanje isixoxa lo Owen Mthobi ukhona ngale ke kobulawayo. Mthobi kunjani baba?
Hayi, ngiyaphilile mfowethu, ngiphilile baba.
Ye, akusitshela ukuthi wenzani empilweni?
Lapha hayi kobulawayo wakathi nje sihlale lokhu esimelele ugesi ukuthi abuye, kodwa hayi ngokokusebenza ngisebenzela ukumelela amalungelo ezisebenzi nge-labor relations under i-trade union, ngikhangele izisebenzi eziku-engineering industry kakhulu. Ngibuye njalo ngigqugquzele kakhulu abantu abansundu ukubana ngibananzelele usuko lwabo bangazikhohlwa imvelaphi yabo.
Ye, singathi njengomuntu omutsha khonapha okobulawayo uphila njani?
Hayi, lapha siphila ngokuthi sithengise, ngoba umsebenzi wodwa kawungeke ukuvumele ukuthi uhole isiqeqedo mhlawumbe esingakuphilisa, nawe kuze ubone ukuthi hayi mhlawumbe ngiphila ngcono, kodwa kuyabe kumele kube lokunye okwenza ukuba ibhizinisi eceleni. Siphila ngalolo hlobo ukuthi nxa uholile uzaqalisa ube lebhizinisi eceleni ukwenzela ukuthi konke kube nama streams of income amaningi. Angithengisi kakhulu kodwa ngithengisele kufana ukuthiwa yikubhalela ngokokwenza ngokufunda mhlawumbe ngiyabhala ngabhala ugwalo njengoba nisazi ukuthi ngabhala ugwalo kuthiwa ngubi power hand over joy nonfiction. So isikhathi esiningi ngiyabe ngisiza abantu nxa befuna ukuthi babhalele izinto abanye babefuna ukubhalela ama-CV ngaba ngokunye engikwenzayo umuntu efuna ukuthi ngimsize ngimbhalele nabantwana ababedinga ukwenzela amakhala la asabuya kulezi nsuku siyabe sibasiza.
Sinathi-ke ukubhala ama-CV into ezinjalo uyabubhadalisa malini?
Ukubhala ama-CV imali esiyibhadalisayo yidola kuphela.
Ye, so-ke kodwa baningi abantu ababuyayo?
Hayi, abantu babuya mpela ngoba engikwenzayo kakhulu ngijayele ukwenza nje online njengoba singabantu bamafoni nabantu bama-laptop siyabe sivele ngapha ngisemsebenzini. Abantu babuya babuya via i-WhatsApp number sibayenzele sibaprintele sesibadilivela-ke ethawuni lapho kumbe nabo lapho yakukhona sesesikulethela abantu bayeza bona, kodwa hhayi ngezingalelane eliphezulu, kodwa abantu bayeza ukuthi lathi siyakwanisa ukuthi sithole khonoko ukuthenga isinkwa semisa ngemisa.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke, siyabonga ungathini lokusasa mfowethu.
Yebo.
Ye, namhlanje ke uhlelo lwabatsha sixoxa lo Owen Mthobi kula ngale ke kobulawayo. Ye, sike singena kwezemidlalo. UJoseph Njanzi usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu.
Nansi impumelelo yemidlalo yeCasalaga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leCapes United linqobele iManchester Diamonds nge-2-0 eNational Sports Stadium. Iqembu leTrains United linqobele iRentals nge-1-0 emdlalweni obuseGibo. Kuthi umdlalo oqhutshelwe enkundleni eBapa Fields phakathi kweHighlanders leze-PC Kariba uphelezwe ngetshike loBhanqa 0-0.
Kolunye udaba olufanayo, uMthiyo waMasiku wadlalela amaqembu enguqu abalisa eRentals, Highlanders kanye leDynamos. uthi akusela ongakhulisa isibongo sangakibo edlala umdlalo wenguqu njengoba abasakhulayo bangakibo bengaselalo uthando lomdlalo wenguqu. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Umtye wanabafowabo uMaster kanye loGideon badlale kusigaba saphezulu esePremier Soccer League eminyakeni edlileyo, kodwa umtye wawuthi ithuba lokuthi kube khona omunye wakwamasiko ozadlala kuPSL eminyakeni elandelayo lincane kakhulu.
Hhayi, abantwana labo sebahle bangatshintshi. Hhayi, kusela mntu abadlala isikora nkaya. Abantwana bonke sebahambe ebholi. Hhayi, life ezibapho seziyiphilayo. Labo bathe babontayi obebhola lapha basuke bazihambela ebhola bazisebenzisa.
Umtya wawuthi yena uqale ukudlala ibhola elandela umfowabo uMaster okunguye izibulo langakibo.
Ngingene ndilandela uMaster but lami ngandesifiso because ibhola ngakhula ngithanda vele. Ngaqalela emaclubini ama-youth center la bengaqala khona. After that ngabe ndidlala Division 2 but ama-juniors wonke vele ngaxhasa kuwayelenda. Ngadlala ku-Restars. Ngabe ngisuka ku-Restars ngisiyadlala kunemachapini. Premier League football ngaqhasa 2000. Coach ngu-Epson Mkhulu. Ngangisuka kuma-juniors khonapho ku-Ali. Ali owayebhafa ngowayesi coach.
Amanye amaqembu adlalela umtye wakusigaba se-PSL ngabalisa ele-Highlanders, ele-Dynamos kanye le-Black Mambas. Loba nje kungela wakwamasiko sengadlala kusigaba saphezulu eminyakeni elandelayo sekungenzeka yena umtye watholakale eseqeqesha njengoba eseqale ukusebenza labasakhulayo.
Umtye usasekhona eBoreng. I'm developing. Ngamafana esizindawolo lo mkhokheli Dube uZebra Revolution isengwendaka ya mkhokheli nguye ongenze ngaba khona kakhulu ebhola but mina ngokwamvele ambone ngekawash isengwendaka ngenzela ngikhaya endle.
Iqembu leZebra Revolution lile qembu elincintisa kusigaba seBulawayo Province Division 2 kanye lamaqembu abasakhulayo adlala kusigaba seBulawayo Province Junior League. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kulomncintiswano wokugida obizwa ngokuthi iRumba Dance Challenge oqhutshwa iRumba News ZW ibambisana le asixhasane Mthokazi.
Sanibonani Balbagithi, sanibonani Mahlabe Zulu, onibingelelayo uWillard Lawyer Sithole. Thanda ukubonga leli thuba ku-VOA ukuthi ngenxa abantu bakithi ukuthi silomncintiswano weRumba wokujayiva iRumba ozoqala mhla ka 1 April kusiyaphela inyanga. Abantu bakithi ukuthi bangenele lo mncintiswano, into ofanele uyenze uyajayiva, wenze ividiyo yakho encane. Ma uzojayiva ngaphambi kokuthi ujayive uzikhethele ingoma oyithandayo bese uthi asixhasane Mthwakazi, bese usuka lapho ke suyadlala ke sujayiva ngendlela ojayiva ngayo. Injongo yalokhu ukufaka imali esikhwameni emuntwini wakithi, njalo uku-entertain abantu kube kuhle kwenje yabo. Ngazwinela u-2000 unumber 1, 700 unumber 2, 300 unumber 3. Siyabonga.
Abafisa ukungena kumncintiswano lo, thumelani ama-videos enu ku-WhatsApp lo nombolo ethi +27 791 150 473. Ngizaphinda njalo, +27 791 150 473. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo. Le bandla leZanu-PF lalo selidinga abazalimela kukhetho lolu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalisayo ngumthembo Sithemba uKeith Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.